I-6 weeks ebesilapha mna bengiseflorida Gulf Coast University under i-track ye-civic leadership. So esikufundileyo kakhulu ukuthi singakhokhela njani inhlanganiso. Mina eZimbabwe ngile nhlanganiso yami engiyikhokhelayo, i-non-profit organization okuthiwa yi-Green Heart Trust. Ekufundeni kwami ngifunde ukuthi ngingakhokhela njani inhlanganiso yami ukwenza inguquko nxa sikhangele izinto ze-environment ne-climate change. So sifunde ukukhokhela, sifunde ukubhala ama-project proposals, sifunde i-financial management, sifunde njalo lokuthi yikwini esingakwenza ukuthi sikwanise ukutholakala sisezindaweni or ukutholakala sizikhonektha labantu abangasinceda ngama-resources lama-finances esingabe singawadinga ukukhuphukisa umsebenzi esiwe nzayo kumazwe esivela kini.
Abantu abenelisa ukuthi bangene kulolu hlelo balutshwane kakhulu. Sikhangela ukuthi abatsha abaningi, kodwa eZimbabwe kuye bavela abantu 42 ngomnyaka. Usubuyelile ekhaya ubona sengathi uhlelo lungakuphathisa ukuthi wenelise ukuthi ufundise abanye njalo izinto ozifundela.
Khonokho ukuthi uhlelo lungena abantu abalutshwane kuyatshengisela izinga eliphezulu in terms of ama-application kumba abantu abangenayo kulolu hlelo. Nxa sengibuyele ekhaya khathesi sengile experience ngiyakwanisa ukuncedisa abanye abafisa ukuthi bekwanisa ukuthi bebhale umsebenzi wabo kuma-essays onxa bephendula imibuzo yokungena kulolu hlelo bephendule ngendlela ezayenelisa ukuthi i-application yabo ibe sezingeni eliphezulu. So nxa ukhangela i-application iyabila amabala athize okumele ungawadlulisi. Kungasikho ukuthi nxa uthe wangangeni kuhlelo asikho ukuthi you are not a good leader or awenzi umsebenzi ofaneleyo. Kwezinye izikhathi kuyabe kuyindlela oyabe ubhale ngayo ngamabala oyabe uwaphiwe okuvunyeziwe ukuthi uwasebenzise. So nxa sengibuyelile ekhaya ngikhululekile ukuthi ngifundise abanye ngendlela mina engabhala ngayo i-application yami ukutshengisa umsebenzi wami engiwenzayo nokuthi i-application yami yakwanisa ukuthi iphumelele, ngakwanisa ukuthi ngiselekthwe ukuba part of uhlelo.